Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba ziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla 15 kuLwezi 2024 ngikhipstube. Ngendabeni zethu namhlanje.
Umoyo lonsofu vetheswa icala lokucela ibribe.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo nokhansela babanja xhaka bethwele $120,000 okuthiwa bayifumbathiswa inkampani yakole China.
Into abazayikhuluma yile sivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC wokuhlolisisa ukhetho olusanda kuqhutshwa kwe-Mozambique lolunye. Iqembu leZimbabwe Warriors linqikilana lele-Kenya emdlalweni we-AFCON qualifiers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lokhansela babotshwe izolo kusihlwa bethwele inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola emelika, $20,000, okuthiwa bayifumbathiswe yinkampani yakole China. Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli sekomishini ekhangelane lobukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, uthi uMnumzana Edwin Ndlovu lokhansela Mpumelelo Moyo babanje xhaka bethwele imali le endlini kamamangala. Ake sizwe uMlevu exoxa leStudio 7 ngodaba lolu.
Umoyo lonsofu betheswa icala lokucela ibribe komunye olilunga lekhampani ebizwa ngokuthi leBanmon investment. Ikhampani leyi yabeka amaphepha ekhansilini icela indawo yokuthi bavule ikhampani yokwenza isamende. So bathe sebephiwe imvumo yokuthi basebenzise umhlabathi uNdlovu Lomoyo, basebelanda omunye waleyi company ukuthi babhadale ngoba bona basebenzisa umsebenzi omkhulu ukuthi ikhampani yakhe iphiwe imvumo yokusebenzisa indawo edolobheni lakobulawayo.
Ye, so ngathi bangaphi kathesi uNdlovu Lomoyo?
Babanjiwe se-police station yemzilikazi, bakhangelelwe ukuthi baye e-court kusasa, e-trade court, e-magistrate court.
Ye, so ngathi icala leli belivumbulukile nini, njalo kubona njani kuzohamba njani kunapho nxa sikhangela khonapho?
Okay, icala livumbulukile nje eplangeni abala elidlulileyo lapho amangala igama lakhe nguTsitsi Mafumi abikele bona kumbe abhothe khona kuZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi uNdlovu Lomoyo badinga imali yokudiza kuye. So umamangala esebenzisana lenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission basebesetha i-trip. So ababili laba babanjwe bethwele imali ye-trip izolo endlini kamamangala.
Lo unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli se-commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lamagqwetha ababili laba ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umanyano we-SADC kukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano omkhulu eHarare ozahlaziya udlakela olwenzakala kwele Mozambique lokhetho olusanda kwenziwa kwele Botswana lamanye amazwe. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulodlakela olumangalisayo kwele Mozambique kulandela ukhetho okunqobe khona umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kukhetho lukamongameli. Abaphikisa abathi ibandla leFrelimo labambisana lelezanu PF ekuqilibezeni kukhetho lolu. ELeZimbabwe letheswa umlandu wokungenela kukhetho njalo kweleBotswana lamanye amazwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into abazayikhuluma yile esivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba lezinto ezinjengazona lezo. Basebekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika, yezwekazi le-Afrika. Konke khona lokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu. Yebo, kambe kuTswana kuhambe ngendlela efaneleyo, hayi ngoba kuyine opposition kodwa ke labantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayasho ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo. Le Mauritius siyabona ngokunjalo, kodwa eMozambique kule nkinga enkulu kulezi nsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele, bakubatshintshe indlela abasebenza ngayo, babone izinto ngelihlo labantu hayi lababusi.
Ye, kuyini okwenza ukuthi bebone izinto sibili ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likaZulu?
Okubanga lokho yikuthi bandisa kakhulu ukufuna ukuvikelana, hayi ukuvikela ama-constitution. Bathanda ukuvikelana, hayi ukuvikela amalungelo abantu. Khona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki. Ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo, basebesesaba ukuthi kusasa yimi, abesesesaba ukuba lensolo. Uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandelwa lweZambia, kanjalo kanjalo kanjalo. Abanye basebekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela lami ngifuna ukudlelezela, abesesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo. Kodwa-ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadaki, kudingakala ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwa amalungelo abantu. Ukhetho lubanjwe ngokwemthetho ekhululayo, sinesadic principles and guidelines, kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi. Yikho lokho kumele bakukhangele. Nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga, kumele bakukhulume ukuthi hayi, ukhetho alusisuthisi, aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo. Kodwa lokho angiboni bekukhuluma nakancane.
Lo ngumnumzana evidlela Ncube okuhlanganiswe yi-National Consumer Rights Association bekuxoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Amazwe ayisikhombisa asemhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Afrika lamhlanje asungule umbuthano wokuthakazelela ilanga lokunanza amalungelo abantwana, iWorld Children's Day. Unokuthaba Dlamini usathulela loludaba eseVictoria Falls.
Umbuthano lo ukhangelelwe ukuba lezethekeli ezifika inkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ezigoqela inkokheli zamazwe yadabuka emhlubulweni weSADC. Ilanga labantwana leli lithakazelelwa minyaka yonke mhla zikuLwezi 20, ngakho eleZimbabwe lonyaka likhethwe ukuba lithwalele umthimba edolobheni leli esikolo seBaobab Primary School. Omunye wabaphatheke kulumthimba ngumnumzana Trimondolo ohola inhlanganiso yamalungelo abantwana Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network, othi kusasa bazacijiswa ngezifundo zendingeko zabantwana.
Ukuthi bakhangelisise ukuthi abantwana bangancediswa njani. Abantwana kuningi abahlangana lakho, izindubo, so many challenges abachayisana nawo.
Sixoxe njalo lomnumzana Frederick Mafira ohola inhlanganiso yabakhubazekileyo Our Pride Amputee esiza abantwana abakuleso simo.
Sikhuthaza njalo abazali ukuthi benakekele abantwana ngokubahambisa esikolo, bekwanise njalo ukubana bekhangele ukufundiswa kwabantwana imisebenzi yezandla.
Unobhala omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ilanga leli liyingqobe ekuhluzeni inhlupho abantwana abahlangana lazo ikakhulu kwezombangazwe. Unkosikazi Iris Zenzwa Nozizwe Mhlanga, umqondisi wenhlanganiso yenozizwe Mother of Nations Trust, uyakusekela lokho.
Ukuqakatheka kweWorld Children's Day umsebenzi esiwenzayo emphakathini uqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele abantwana bethu sibagcine sibancedise kukonke ngabe bekufisela empilweni njengoba yibo ikusasa lethu.
Okwalamuhla umthimba lo uhlanganise abafundi bezikolo ezehlukeneyo elizweni lonke ukudlala inguqu yegolf kanye lechess. Izehlakalo eziningi zizaphathwa kusasa lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azavula khona lo mthimba ngokusemthethweni. Kodwa phambilini kwalokhu abantwana abafika amakhulu ayisithupha bazafola emgwaqweni ekuseni kuthi emini bayeboniswa impopho mazamanzi womfula uZambezi. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uzalumathisa isibane abathi Flame of Hope emngceleni weZimbabwe leZambia anduba ikhosikazi likaMnangagwa uOxilia Mnangagwa aphathe idili lokudla lezethekeli. Izikhulumeli zikhangelelwe ukuxoxisana ngezizakwenza ukuthuthukisa imfundo yabantwana kuzwekazi leli, ukuguquka komkhathi, ukunakekelwa kwabakhubazekileyo kanye lokuhlonishwa kwelungelo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sika sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abemba amatshe aligugu okungekho emthethweni emgodini osesigabeni seSilverfontein kweSouth Africa abedlula inkulungwane ezine kubikwa ukuba bayala ukuphuma emgodini okhonjolozelwe ngamapholisa athi iningi labo izigebengu. Amapholisa aqhuba umkankaso othi Operation Vala Umgodi. ELeRussia eliphose amabhomba amaningi namuhla esigabeni seOdessa kule Ukraine selihlaselwa ngamandla ilizwe lonke. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende osaphethe intambo kwele South Sudan wazise ukuthi uzaqhelisa umbuso wakhe ngemiyaka emibili. ELeMelika lamanye amazwe angamalunga ogatsha lweSecurity Council alichumi aphendule ngombiko okhuthaza abaholi baseSouth Sudan ukuthi bahlele ukuthi ukhetho luzakwenziwa nini futhi bathathe amanyathelo azakwenza ukuba luqhutshe ngokukhululekileyo njalo ngendlela esuthisayo ngo-2026. Abantu besifazana badlala indima emqoka ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka kweleSouth Sudan futhi kumele baphiwe ithuba lokuphatheka kwezombusazwe ngokugcweleyo elizweni lonke jikelele. Lokhu kugoqela ukuphatheka kwabesifazana ngokugcweleyo ekuvoteni, ekuncintiseni kukhetho, kanye lokuhlola ukhetho ama-election observers, kutsho umbiko wamazwe la. ELeMelika lamanye amazwe la amukele ukuzinikela kukahulumende weSudan ekupheni izikhundla eziyisilinganiso samachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35% phansi kwesivumelwano esalotshelwana ngo-2018. Embikweni wawo amazwe la aqhubeke esithi ayakunanzelela ukuba inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu lezo ezikhokhelwa ngabesifazana zidlala indima enkulu emizameni yokuletha ukuthula lokugqugquzela ukuthi omama baphatheke kunhlelo zombusazwe. Omama lamantombazana eSouth Sudan okugoqela iziphepheli kanye lalabo abadudulwe emizini yabo bayadlwengula ngendlela ehamba phambili emhlabeni jikelele. Ukulwisana okukhona kubangela ukuthi lolu dubo ludlondlobale. Umbiko weMelika labalingani bayo wamukele ukuqheliswa ngemiyaka emithathu kohlelo lwamabutho olweJoint Action Plan olujonge ukuqeda ukudlwengulwa kwabantu elizweni kulandela ukuphelelwa kwalo isikhathi ngo-2023. kodwa amanyathelo aphuthumayo abalulekile. Ngakho amazwe la akhuthaze iziphathamandla zakwele South Sudan ukuthi ziphangise ziqale uhlelo lwe-Joint Action Plan futhi ziqakathekise ukulolonga amabutho encediswa yi-United Nations lezinye inhlanganiso. Uhulumende we-South Sudan ulokhe engakagcwalisi umlando wakhe wokuphenya lokujezisa abadlwenguli. Umbiko lo uthi uhulumende waleli lizwe kumele abophe njalo ajezise labo abadlwengula abesifazana ngesikhathi sempi futhi avikele abantu makhaza. Amazwe omhlaba kumele asekele inhlanganiso zabesifazana eziphathisa abantu okugoqela abesifazana lamantombazana kwele South Sudan. Elemelika labangane balo bazimisele ukuthuthukisa ukuphatheka kwabesifazana kunhlelo zobukhokheli eziphathelane lokuletha ukuthula kwele South Sudan kanye lokuthuthukisa isimo sabomama lamankazana kuleli lizwe.
Le yimibono kahulumende weMelika. Abahlali bemadolobheni kanye labosomabhizinisi bathi bayadana ngesimemezelo sikahulumende sokuthi amagesi asiza silela ngamandla ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange ngoba bebevele bewathola nzima. Inkampani yezisa yona ethi imitshina le isalungiswa ithi uhlupho lolu lukhwezelwe yikuthi isitishi sekaripa asapompi kahle amagesi. Usenatari Tandlovu wakoBulawayo uchasisa ngokubanzi ngodaba lolu.
Amagesi ahamba ngo-5 ulele, kuyetshonila nguzulali ngo-10 amagesi engabuyanga. Abuye phakathi kobusuku, wena yonke into yakho isiwonakele, awudlanga. So kumele siqalise ukuhlala ukuba namasola ezindlini, enye expensive futhi eba khona ebantwini. Ikuqala babeletha uhlelo lokuthi sizacitsha amagesi ngesikhathi esingaka, abuye ngesikhathi esingaka, ngelanga elingaka, khathi samagesi aphunguhamba, awutshelwa lutho, sihlale emnyameni. Vele kasisathengi lezitshebo emafrijini, asisafaki lezitshebo emafrijini ngoba ungathengi isitshebo esiningi ugcina vele usuluzile ngoba inyama yakhona injani iyabula. Khangela ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuthi suku zonke usebhutsha. Sesibuyele kadini okokuchaya imihwabha, okokuphila lokhwana okunzima. Ekhaya siyakuzwisisa kodwa lapha emadolobheni sithandekile, impilo inzima kakhulu. Ugcine usuthenga inkuni, inkuni zonezo okuthiwa kumele siphume kizo ngendaba ze-climate change yena le ekhona, kumele siphile isikhathesi. Ugcine uthenga inkuni, uthenga igasi, uyethenga amagetsi, amagetsi akhona angekhoyo, imali yakhona uyithatha ngaphi.
Liyake liluhlafune lolu daba. Njalo zithini iziphathamandla ngalolu hlupho? Kukhanya kulesisombululo na?
Siyabuza kodwa kakula mpendulo. Kulamanye silamanye ama-ministers angabuyiwe le-parliament. Lizo lichazisele ukuthi kanti amagesi kuhamba njani ngoba yindawo mele basichazele ukuthi kanti vele uhlupho lungaphi kwakhona njalo luphela nini uhlupho lolu. Mina kathesi ngikhuluma ngiseHarare, ngithe mbuza ngikhaya abantwana bathi amagesi lokhu ehambe kuthangi, abuya izolo ekuseni, izolo atshone khona, ischedule kasesitshintshile, sisasazi ukuthi ngesanini, namhlanje kawakho. Aze ebuya nini? Ngo-11 kumba angavuyi, aze ebuya the following day, kusasa nge-Friday. Kodwa siyazama njengabameli babantu.
Lo ngusenator Richard Ndlovu wakoBulawayo obexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lingutshikile obhanqa 1-1 leKenya umdlalo we-AFCON qualifier odlalelwa kulangale kule South Africa. Ungaphela unje umdlalo lo, eleZimbabwe lizakwanelisa ukuba lingene kusigaba se-AFCON final. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi bakaStudio 7, salibonani, linjani? Thina sikhala ngalolu daba lwaseSouth Africa. Sibone abantu beqala ngokukhitshwa emsebenzini yabo abayisebenza bekhitshwa kuma-restaurant namankampani ahlukeneyo. Manje sokungenile indaba yeziphaza nendaba yokudayisa ukudla, kusho ukuthi akusaphileke eSouth Africa. Kanti umuntu okuza yena yini umsebenzi azowenza? Kanti emsebenzini bakhitshwa abantu bangena kwezamabhizinisi ukudayisa ukudla, manje futhi sebengeniwe sebehlaselwe kukho lokho futhi, kusho ukuthi hayi akusaphileke eMzansi.
Basakazi labalaleli, ngukhethe Bebe okhulumayo. Yadanisa kuyayangisa ukuzwa umongameli esithi nxa engaphandle kwelizwe ezenze ingani ungumuntu olalelayo, ozwisisayo, e-address ama-diaspora ingani uyabahlonipha, uyabananzelela ukuthi bangama-stakeholders. Kuyayangisa ukuthi uMnangagwa asitshele ukuthi kumele ulwazi esiluthola nxa siqhatshwe kwamanye amazwe silulethe ekhaya lu-contribute kwezomnotho. Akakhulumi ngokuncitshwa kwethu ilungelo lethu lokuthi sivote ezi-diasporini. Akazihluphi ngokuthi kati vele ekhaya abantu basuswa yini, abantwana basabalala bagcwale emuzini, uyabe ungubaba wenjani? Khonapho ekhuluma lathi kanjalo emazweni, nxa ungabe usekhaya le eZimbabwe uzama ukuthi ubonise, uthathwa njengesitha, ubotshwe, uthaywe, uhlukunyezwe, uvalelwe ejele. Kodwa nxa ebuya ngapha emazweni, kuyayangisa ukuthi uMnangagwa is full of hypocrisy. Izinto azikhulumayo ayisizo, azihambelani lezenzo zakhe.
Yebo, ngithi sanibonani bantwabantu njani? Hayi, thina sikhona ukukhuluma lokho kumamoyo. Kokumamoyo khona ke ngikayi bantu. Buya indlala bantu. Khona uthiwa siyaholiswa nini? Amphambi ukutho ukuthi thiwa siyaholiswa nini bantu. Izolo lele ngadlanga bantu. Lele ngendlala izovo. Ukuthi ukuhola kuthiwa siyaholiswa nini bantu. Yebo, ngithi akalisizwele thina gogo bantu. Mabingasendlela nje amatanke ejiba ngempuphu ukuthi silale sidla iporisi nje bantu, mayi angisakwanisa ukusebenza bantu. Mphambi ukutho nje ukuthi manje bakethi ngayo igovernment ingasibona bantu. Ye bakithi hhayi ndinganceda, mayi mphambi ukubingelela bonke ontungameli bantu nabasithandekile bonke nabanakeli bantu. Nawugogo ugogo mamoyo wakhona ke ngikayi bantu, ngikhuluma kesi kulapha ngiguli nkedlo bantu. Awu mama sibili akelisincede bantu.
Studio 7, basakazi bethu esilithandayo kakhulu, elisinikeza indaba suku zonke, lokhuyana okwenzakala laphana eMazombike siyakubona njalo kuzoyenzeka ngelinye ilanga kuthi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uliviki Was a Friday siliqembu elicula umdumo wesithathamiya amavevane. Leli qembu liholwa ngu-Future Ndebele osehlala kwele Ireland.
Asizwene ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Uma uhambe emhlabeni bheke emuva bheke izitha zakho. Bheke emuva phela ubheke isitha. Bambiza ngezi Fanboy, abayi bambiza Future Moyo, kodwa elakhe lokuzala ngo Future Ndebele. Awuzithi fahla ngembali yeqembu lamavevane.
Amavevane akaphela liqembu elizalwe iWhite Umfolosi. Abaningi abayaziyo okuliqembu elaqala ukucula ngomnyaka ka-1996. Saqala singabadlali bebhola sise-primary school eNgwana, under our coach and founder ubaba uLucius Ncube from Kezi. IWhite Umfolosi le yasizala iqembu okuthiwa ngamavevane akaphela.
Lona leli qembu licula umculo wethiyeneyo engenamachacho.
Ingoma zokholo ezasichathamiya, ingoma nje ezikhuluma ngezimo ezenzakalayo ezifana nemikhuhlane etholakala engalaphekiyo, ingoma ezikhuluma ngezimpi esizibonayo emhlabeni, kodwa konke lokhu sizokwenza ngendlela yokuthi silethe induduzo noma sijabulise abantu, kanti njalo futhi eziningi zakhona zizaba ziyingoma zokholo eziletha umkhuleko noma engathi i-healing ebantwini ngezikhathi ezinzima.
Amavevane sebenamadlalati ambalwa, njalo umculo wabo wembube kumbe isiqathamiya uthazelela lasemzansi.
Abanye bawubiza Tsotoza Mfana kakhulu. Abantu abangamaZulu namadlalati thina angafika 5 bese siba namasingi. Kumavevane lapha siphila njengemoni as a family, icula nabafowethu abasuka khona eClamp la ngisuka khona, abanye basuka esigodini, kuzoba labafowethu baselupane, abanye ngapha eKezi, kanjalo kanjalo.
For God so loved the world.
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 At His hand, at His hand, His begotten Son, Jesus.
For God so loved the world.
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 At His hand,
at His hand.
So lithuba lokuthi utshele abalaleli ukuthi umculo wamavevane utholakala ngapi ndex?
Spotify, YouTube, nakuwo wonke nje ama social media channels, Facebook, Twitter, nakubo TikTok. Simple search amavevane akaphela, neqiniso lokuthi lapho uzosithola khona lapho. Amazwe enginawo kubalandeli bonke abamavevane ngithi ngiyalithanda kakhulu ngothando. Ngilishiya ngengoma ethi Hanu bebukalanga patana nemaboko.
Amavevane aphapha esiya phezulu ekhuphuka athi kabuyele emuva, yiwo ebesilawo kuhlelo Hoza Hoza Friday. Libe nempela sonto enhle. Igama lami Ezra Jesus Bang
patana nemaboko
shango
yetu yaphutha muhalema
chabu
kani mubone
chechia
chezo chasika
chambu
yetu ya puta muhalema
chabu
kani mubone
chechia
chezo chasika
chambu
yetu ya puta muhalema
Kalanga ndiko kanye
kwetu, kukalanga
ndiko kanye kwetu. Ya, basha abafana lawo. Sanga kwetu kanike sikhangele ezinye zezihloko zendaba. Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, lo kansela babanjwe ixhaka bethwele i-20,000 United States dollars ukuthi bayifumbathiswa ikampani yakwele China. IZimbabwe Warriors isingene kwisigaba se-AFCON final kulandela umdlalo weqembuleli lele Kenya obe ngujikile obhanqa 1-1 kule South Africa. Ake siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo umthembu osithembayo uGibbs Dube. Lingakhohlwa i-live talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.